soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ngombembetha 2019 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi eminye yemizimba yabantu abathethwe imfula ngezulu lesiphepho lesayihloni Jai Manicaland sebengcwatshwa kwamakhelwano kule Mozambique.
Ama organizations amaningi sephumelela ukuthi ancedise. Izolo kwakungelandlela ukuthi singafika lapha eChimanimani, kodwa ekuseni namhla balungisa bavula indlela, kodwa ke kunzima even indlela leyikhona.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kunhlangothi zonke zempilo, abantu makhaza abaselizweni lakwamanye amazwe, lokhu beqhubeka ngemizamo yokubuthanisa uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le.
Ngisuka kwaBulawayo, ngafunda Sobukazi High School and umculo ngiqale 2000 and ngokuqala kwami ngiqale nje, you know, this feel esidlalela emaklabhini.
Ngohlelo Woza Friday kulivikisi lomculi uAndrew Khanye odume ngegama lokuthi D-Rock osebenzela kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende uthi eminye imizimba yabantu abathethwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai eManicaland isingcwatshiwe elizweni elakhelene leZimbabwe eleMozambique, njalo induna kulezo indawo ziqala zithathe imifanekiso zingakayifihli ukwenzela ukuthi izihlobo zaziswe. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko, uNkosikazi Monica Mutsangwa, ekhuluma le Studio 7.
The rivers on the river banks and the chiefs there have been very good. They've been picking those dead bodies and burying them, and before burying them they've been making sure that they take pictures for identification later for their families.
Intatheli izindaba zeMozambique zitshele Studio 7 ukuthi indawo lapho kugcinwa khona ingwenya lazo zibhidlikile ngenxa yalelizulu, njalo izilo lezi zangena emanzini. Inani lababhubhe kulingozi libikwa selifike kumakhulu amabili lamachumi amahlanu lasitshiyagalolunye, i-259. UNkosikazi Mutsangwa uthi umumo ulokhu umubi kakhulu, njalo belokhu bezama ukulungisa imigwaqo eyabhidlizwa ilelizulu kanye lokuhlenga abantu. Uthi abanikeza impahla ezigoqela ukudla lokunye bazisa ehofisini kahulumende eka Provincial Administrator eManicaland zihle zisiwe kulabo abazidingayo.
Coordination is extremely good at the provincial administrator's office. Everyone who is bringing in donations comes through there. They get recorded and they go to the social welfare records, and then the truckloads start moving to.
Uthi imota ezinkulu ezama-trucks zidibana lohlupho ngoba kusukela eMutare kusiya eChimanimani imigwaqo lamabholoho kubhidlikile, njalo abantu benelisa ukufika eWengezi kuphela.
Because by the way, all the road from Mutare all the way to Chimanimani, you can only go up to Wengezi. From there the bridges already have been.
Uthi uhulumende uyazama ngoba sokulezinye indawo lapho imota esezihamba khona. Ngemva kokwazisa izolo ntambama ukuthi umgqibelo lesonto kuyona le impelaviki ngamalanga okukhalela abafelweyo, uMongameli Mnangagwa uthe minengi imizamo uhulumende azayenza ukuncedisa abahlaselwe lizulu leli kanye lokwenqabela umonakalo ofanayo eminyakeni ezayo. UMongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzaqhubeka edinga abantu abangabonakaliyo, njalo engcwaba abatshonileyo ngokulenhlonipho. Uqhubeke wathi abantu bazaphiwa ukudla, imithi, amanzi kanye lendawo zokuhlala ezisikhatshana. Uthe kuzafanela abantu bakhelwe izindlu eziqinileyo ukwenzela ukuthi zingabhidleki kalula. ukuthi abanye bethuthe baye kwakha endaweni ezingahlaselwa izulu lesiphepho lula. Izolo uhulumende uthe indizamtshina ezine sezithwalele ukudla lemithi abantu beskyline eChimanimani, njalo ezinye zihambise impahla esibhedlela seNkango leseMutambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona. Lokho sikudaba lunye. Abaculi baseHarare bamanyane labe council yaleli dolobho ukuqoqa umcimbi wokulibazisa uzulu ngesikhathi sinye bebuthanisa uncedo lokuyasiza abehlelwe ingozi ebangelwe lizulu lesiphepho cyclone Idai Chimanimani leChipinge esigabeni seManicaland. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abahlabeleli laba baqhube lumkhosi wokulibazisa uzulu ngomculo kungelahlawulo ePackage Center etholakala kumgwaqo uJulius Nyerere eHarare. Umkhokheli wenhlanganiso yabaculi yeZimbabwe Musicians Union ZIMU unkosazana Edith Katiji odume ngegama lokuthi Edith Wautonga ulandisa ngokuqakatheka kokusizana njengezizalwane.
Sometimes there is trouble with the dollar, nje, the dollar, nje. But the dollar is a little, it's a hamper, kachana, all this and that is, if Uzulu, Zimbabwe, don't necessarily affect you, it's like some item. So on that part, there is a thing, Uzula, sitting, imali, sitting, sitting, amanzi, sitting, ama sanitary, where you are, akusela lutho lapho isikhuluma ngakho, akusela lutho, sitting, ukuthi Uzula, asincedise, sibili.
Ulandisa njalo ngokuthi kuyini okubenze bakhetha ukusebenzisa umculo ekuhugeni uzulu ukuba aze ukuzanikeza alakho.
Abahlabeleli singabantu abahlabela sikholisisa abantu, siphinde siduduze abantu, and ngalokho lolu hlelo luzasenza ukuthi sibe sibambene labanye, sihlabela ngendaba zokuthi singenzani njengomphakathi, singenzani njengelizwe leZimbabwe ukuthi sincedise laba abafuna uncedo.
Okhokhela uhlangothi lozokhulumisana lozulu kunkampani kamasipala yeCity Park umnumzana Francis Mandaza uthi abaculi bayingxenye yamaZimbabwe, yikho bekubone kufanele baqoqele umkhosi wokubuthanisa uncedo.
City Parking, we are an organization that deals with people, we deal with the public.
Sibone ukuthi njengenkampani esebenzisana lozulu siyingxenye yamaZimbabwe, kumele nathi sisize ngesilanga. Sizwa ubuhlungu ngalokho okwehlele uzulu weManicaland nemasfingi nakwezinye izigaba zelizwe ngemva kwezulu lesiphepho elilethwe ngucyclone Idai labangela umonakalo omkhulu.
UMandaza uthi abenkampani yakhe labo baphakathi wokubuthanisa impahla etshiyeneyo ukuze iyesiza labo abasenkingeni ngemva kwalesi sehlakalo esitshiye abaningi sebengelamizi njalo balahlekelwa yihlobo. Abahlabeleli laba bathi imicimbi yalolu hlobo kayipheleli eHarare kuphela, yikhona bezokuya kwamanye amadolobha ukuya kwenza esifanayo. Umcimbi walamhla uqoqwe ngumansipala weHarare emanyene labe Pact Zimbabwe Musicians Union ZIMU, Air Freight Cargo Zimbabwe Limited, United Women in Music, The Heart of the Mountain, Transmart, kanye labe Mbira Revolution. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Senjalo. Ngusenjalo umomo uqhubeka umubi kakhulu eManicaland lapho abantu abasinde kumonakalo obangelwe lizulu leli. Abakhala khona ngokuthi kabakatholi ngemfanelo uncedo abaludingayo ikakhulu ukudla. Abantu labo baphephele endaweni ezitshiyeneyo ezifana lamathempeli, amahotela kanye kukanti abanye ngabasegangeni nje. EChimanimani Hotel kulabantu abangamakhulu amane i-400 abaphephele khona. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Owen Tabaziva uhambise uncedo kuleli wetela lamuhla.
Kulabantu abafika 400 abahlala ehotel emizini kukhona abanye abahlala kachana ngehotel labo futhi bafuna uncedo kodwa ke ama organizations amanengi sephumelela ukuthi ancedise izolo kwakungelandlela ukuthi singafika lapha eshimanimani kodwa ekuseni namhla balungisa bavula indlela kodwa ke kunzima even indlela leyo ikhona i-serious problem ikuthi ama-lorries kakwanisi ukufika eshimanimani lapho ofuneka uncedo kodwa siyabonga ngoba abalungisi imigwaqo bakhona kathesi bayasebenza so ngiyabona ukuthi maybe by beginning of next week kuzabe sokule indlela ezokuthi uncedo abantu bazalithola
uyatsho umfundisi ukubana eChimanimani Hotel lapho khona kugcinwe abantu abangu 400 uchilo njalo ukuthi abanye bakhatshana bona babakhatshana bangaki bona
inamba yabo angiyazi okwakathesi
kodwa incedo bani abalufunayo ngisho lalaba abasehoteleni
bafuna ingubo ukudla abanye bafuna i-medical treatment kodwa lokhu bayakunikwa because i-hospital iseduzane nje
esibhedlela khona selike lafika
hayi angikafika esibhedlela
ngokuzwa kwakho unjani umumo kodwa
bakhona abantu abafuna uncedo bakhona sibili ngoba abanye base emavillage abo kabakakwanisi ukuthi bafike esibhedlela
bakhona abantu abalokhu bevalelwe lizulu ezindlini zabo ezintabeni abangakahlengwa
hayi okwakathesi ngiyabona abaningi sebephumile phandle
lo ngumnumzana Clever Owen Thabaziwa umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency uxoxa lentungameli inkomo e-Studio 7 esechimanimani
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Intatheli zindaba elodumo umnumzana Senzele Ndebele obotshwe izolo ngemva kokutholakala elokhakhayi lohlamvu lwentuthu ehitshayo ukhululiwe namhla ngumantshi ngemva kokutholakala engelacala. Ngesikhathi umantshi umnumzana Franklin Mkhwananzi esethula isinqumo sakhe umthethwandaba obikwa ubugcwele pam uvungame uZulu waqakeza esamukela okukhulunywayo. Umkhwananzi uthe icala leli alilasisinto njalo kumele lilahlelwe khatshana njengokucela kwegqwetha likamnumzana Ndebele umnumzana James Sithole. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ndebele ngemva kokukhululwa kwakhe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Izolo bekumele ngiye cover i-meeting phakathi kamongameli welizwe labantu bakobulawayo. So ndenzika lapha ne-State House basebe sechimotami bathola kule canister ye-tear gas yasebenzayo basebe bethola yona ke
so i-canister yakhona yayivele ikhona
i-canister le ngayidobha ngo-January ngesikhathi se-shutdown amapolisa ethika i-tear gas is part of the things that I've been doing because ananzela ukuthi bengiyenza i-documentary about the shutdown so i-canister le ngayiyithathele ngoba ngangishukuma i-documentary ye-shutdown ngasengiyifake emotweni ngiyasala lapha
manje bona babekwazi njani ukuthi ikhona i-canister bebevele bekusetsha kumbe bebelolwazi
basetshile imota njengxa ungena laphana endaweni kapresident imota ziyasetshwa
yikho abayithole khona
ya
manje bakuphethe njani
wele umagistrate uthe I mean bakade bekungela nkinga ngange into lohlupho lo anyone
abantu bathi bona kukhanya ngabantu kade bevele bekuqophile ungavumelana lakho into
wele uzananzela ukuthi ngenza into ezihambelana le ground so possible ukuthi khona ilokhu iza le abantu laba bebekhangelele ukuthi ngingangeni kumithi ukuthi ngikhulume into zikahulumende lezi kodwa because bengingabuza imibuzo emibili emithathu ngendaba zenezo kungasemani-ke angikalitho ngithola ngalelo thuba benelisile ukuthi ngingangeni phakathi kwe-meeting.
Khona bekunxuswe obani vele emhlanganweni lo?
Bekunxuswe isivuso sakhe, ngathi nje amaqembu emhlanganweni sezizimeleyo ezibulawayo. Labantu nje, I think bekula bantu abafika maybe 120 abantu abasebenxuswe ukuthi bebe emhlanganweni.
Ngamafitshane singathi icala selilahliwe alisekho.
Ye, umantu uthe yena akulacala lokuthi ngithwale ikhanista leyi ngoba ibingalabungozi phakathi. So okwakathesi akulacala, but izami sonke siyayazi lapho abakhona bayaphereza amabhuku bezama ukudinga elinye icala. So sizabona elinye icala abangaphuma nalo futhi.
Manje bakuphile yini ikhanista yona le?
Abanikanga nje, ibiyi-state evidence, abanikanga la mayidinganga amatha ikhanista la maningi akule malentshini lapha ngihamba ngedogeni.
Lo mnumzana Senzele Ndebele intatheli izindaba ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwabulawayo. Ningakhohlwa uhlelo lwe Studio 7 Live Talk namhlanje lapho isiqhubekela phambili ngemizamo sixoxa ngemizamo yenziwayo izizalwane. Lapho siyaqhubeka sixoxa ngezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kungake dluli iviki kudutshulwe kwabulawa amakholwa isimuslim angamachumi amahlanu 50 esenkonzweni edolobheni ele Christchurch kwele New Zealand. Inhloko kahulumende yalelo lizwe unkosikazi Jacinda Ardern usehle wethula umthetho owalisa ukuthengwa lokuthengiselwa kwabantu makhaza imbhobho yohlobo lwama-semi-automatic nama-automatic rifles. Inhloko kahulumende yakwele Bhilithani uTheresa May lokhu esazama ukuthola usekelo lokuthi aqhelise ngenyanga ezintathu ukuphuma kwelizwe lakhe kumanyano we-European Union, kodwa inkokheli yalumanyano layo ilokhu isadinga indlela ezingasoze zaphambanisa ubudlelwano ngokuphuma kwele Bhilithani. Ngesikhathi abeSouth Africa benanza ilanga lamalungelo oluntu, izizalwane zeZimbabwe ezidabuka eMandebeleni zithethelelo thuba lokubuthana eHoly Trinity Catholic Church eJohannesburg bekhumbula inkulungwane zabantu ababulawa ngombhoxazwe wegugurawundi. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulilanga lapho izizalwane zakwele South Africa bezibuthene zithakazelela amalungelo ezawathola ngemva kokususwa kombuso wamabhunu esizalwaneni. Kodwa kwabeZimbabwe abadabuka kwelimandebeleni bebekuthene ngosizi lwegugurawundi. Ngamunye ngamunye bebelandisa indaba esasinolisa umzimba zokubulawa kwezihlobo zabo. Abanye ngabasinda ekufeni ngentunja enalithi, abanye bebona izihlobo zabo zitshaywa zize zife, ezinye zidutshulwa kanti ezinye zazitshiselwa endlini. Umnumzana Wisdom Khonazo odabuka eNkayi ngomunye wabethule indaba esasinolisa umzimba. Yenake uthi uyise wabulawa kwathi unina wabulawa izinyalo zokutshaywa okwamenza wayakhulela kumalume.
Nxa uyikuxolelana ngabasinikeze ilizwe lethu siyalazi lamabhodazi wangkhona konke siyakwazi. Okwesibili, amanye amadoda akababotshwa, kasoze ngiwazibi. Omnankakho othiwenga laboshiri akababotshwe behambe ejele beyebhadle ejele ngokubulala abantu.
Lengenye izindaba ethelele usizi inkosi yakomphokazi uBulelani Lobhekula Khumalo naye obekulo umbuthano. Iningi-ke likhale ngokuthi bafuna kwethule uhlelo lokungcwatshwa ngesizotha kwezihlobo zabo. Abanye njalo batshele izinduna ebezikulo umbuthano ukuthi bakhathazekile ngokuthi alukho uhlelo olwenziwa zinkokheli zomdabu ukwelapha amanxeba egugurawundi loba ukuxhasa labo abaphazanyiswa yilo umbhuqazwe. Kodwa induna uNhlanhla Yamangwe Ndweni laye obekulo mbuthano ubaphendule ngokuthi inkosi isikhona, induna sezikhona, sekusele ukuthi umphakazi aze elimeni.
Nxa abantu abezulu ngaphakathi ngonyaka lo ndiyabezela ukuthi inkulumo yileya namhlanje yobhuqazo yegugawundi isihlanganise sibe ngabantu banye sikhulume into.
kanti abaningi bakhale ngokuthi bafuna kulunge isimo sezombusazwe lezomnotho ukuze babuyele ekhaya. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo layo bekhona kulombuthano kanti ukudaze izalwane zeZimbabwe kule South Africa wathi kusezandleni zabo ukulungisa isimo kumbe ukusiyekela siqhubeke sinjalo. Melethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abogatsha olubona ngomsebenzi wezemigodi bahlangene laba kumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bezimele bexoxisana ngendlela zokuqhelisa lokuthuthukisa lomsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Emhlanganweni lo owenzelwe edolobheni lakobulawayo lamhla, uhulumende uthembise ukunceda abembayo bezimele ukuze inzuzo yabo yenelise ukuthuthukisa ilizwe. Umnumzana Makhumba Nyenje oweZimbabwe Miners Federation uthi basekela ukuthi kuthuthukiswe inhlalakahle yabembayo ngokuqala ukubanikeza ulwazi kanye lokuqhatshwa kwabantu abalolwazi ngemitshina yokwemba.
ezimbabwe Miners Federation to improve the standard of the small scale mining sector.
Sina njengeZimbabwe Miners Federation sikhangelele ukukhuphukisa izinga labembi njengalokhu okukhulunywe ngumphathi Ntambo wezokwemba ukuba laba abembi kumele bafundiswe njalo bathuthukiswe. Njengalokhu kuzamele batholiswe izimali ezingabenelisa ukuthi bathenge imitshina edingekayo lokunye okungabe kudingeka okunjengempahla ezokuzivikela. Okunye esikukhuthaza abembi ukuthi baqhashe abantu abalolwazi, kungaba sekudubuleni kumbe kungaba ekungeneni emgodini, badinge abantu abalolwazi. Sikhangelele ukuthi bathuthukise imigodi yabo njengalokhu okwenziwa kumigodi emikhulu.
Drive our shafts before we drive our tunnels.
Unkosikazi Anna Zulu ongomunye wabakulumsebenzi wokwemba uthi uhlupho ababhekane lalo yikuthi abala mitshina engenza umsebenzi ube lula onjengokukhipha amanzi emgodini.
Lobunzima bamanzi, kulamanzi amanzi maningi kakhulu phansi emgodini lapha. Machinery izinto esizisebenzisayo zona asikwanisi ukuwaqeda amanzi lawo, and futhi ukuthi sizuze abafana abathembekileyo kunzima kakhulu. Siyathatha umuntu umthembile usithi uzakusebenzela kwenzela into eyiyo, but ugcina kungasayikho, uyogcina sekuntshontshela kakhulu.
Inkosazana Anele Dube ofunda ekholijini lezemigodi eseschool of mines uthi bona njengabesifazane bakhangelelwa phansi kulolu hlangothi lokwemba.
Iproblemu esihlangana lalo uhlupho sibulolukhulu ngelokuthi abasikhangele njengabantu abale potential ukuthi lathi singakwanisa ukuthi sitshintshe kube lotshintsho kwi-industry. Into ekhona ukuthi sikhangelelwa phansi, and esikhathini esiningi siyaba sexually harassed ukuthi khona izinto esabe sifuna ukuthi zenzakale. Ama-ideas ethu awazwakali, kuphelele emoyeni. Uma ufuna ukuqhatshwa ubhosi laba babe khona baqala bakhuluma izinto ezinexosha or bekutshela ukuthi you're not fit for the job. Lokho kusenza lathi sicine singasakwazi ukuthi kuyini okumele sikwenze, ngoba lathi sinesifiso nama-ideas ethu esifisayo lathi ukuthi asetshenziswe phakathi kwelizwe lonke.
Unkosikazi Nokubonga Ndlovu ongomunye wabale migodi yokwemba ukhala ngokuthi imali zokuhlawulela ukuthola amaphepha aqondileyo okwemba zehliswe ukuze bezenelise.
Imali yokuphepha ibe phansi, the prospecting license ibe phansi, ngoba iyasehlula le mali. Ayisikuthi nxa sigebha sithe sizuze imali eningi khonapho, hayi, sizuze imali esilingeneyo ukuthi thina siphile abantu. Okunye futhi okungithakisileyo ukuthi usicelele ukuthi ama-labor forms siwayenze ekupheni komnyaka, ngoba uyakubona ukuthi ekupheni komnyaka i-profit yami yile singehluleke lapho. Nokuthi nxa thina sisebenzi omapholisa abuye azame ukusibribe, thina simongoma sichese sabe ukhiphe izimali zami. Khathesi kuthiwa kumele sibe lokungamabhuku sibhale ukuthi umpolisi ofikile ufike esikhathi bani. Ubelandani le zinto ama-explosives usiwathenga ngemali enkulu mntanami. Imali le iyasedlula.
Abemba amatshe aligugu bezimele bodwa bethulele umsekeli kamphathintambo wezokwemba umnumzana Paul Kambamura izikhalazo zabo ezigoqela ukudingwa kwemitshina kanye lokuba imali ezokulungisa amaphepha aqondileyo okwemba zehliswe. Ngakwelakhe icele uKamburuma uthi bona njengohulumende bazama ngazo zonke indlela ukubancedisa ngakho bazaphuma lohlelo lokubafundisa indlela eziqondileyo zokwemba ezingabangeli ingozi njalo behlise lezinye izimali ukuze benelise ukuzibhadala. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Hello, Woza Friday kuliviki silomculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi D-Rock. Yena ugxile kumdumo owe house music njalo osebenzela kwele South Africa kukanti ke udabuka kontuthu ziyathunxa kobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisasibanda weStudio 7.
Wasuka eZimbabwe waya eMzansi ukuyaziphandela ezama phela ukuphila. Okwamanje uhlanganisa abalandeli bomdumo wakulezi nsuku owe house music.
Amalami uAndrew Khanye ngisuka kwaBulawayo ngafunda Sobukazi High School and umculo ngiyiqale 2000 the year 2000 and ngokuqala kwami ngiqale nje you know besivele silalela emaklabhini simamele imculo.
Ukhanya ubaphethe lapha ke eMzansi umfana kaKhanye njalo ke uya rocker.
Kamalami lase stage ini ngu D-Rock. So far nginama single amabili aphumileyo. Eyokuqala ibizwa ngo Love and Life le ephuma manje ngo December ka 2018 and then esibili iphume 2016 ifeatura ubhuda bambiza ngo DJ Kuchi no Zinsengiti. Love and Life uphume last year December yona ifeatura abafana base Botswana babizwa nge Team Distant lo sisi wase America ubizwa ngo Porsche Monique.
D-Rock nguye ke esikhonjiselayo kuhlelo Waza Waza Friday. Vele kahle kahle uqale njani ezomculo abantu bekuthanda kangaka lapha eMzansi?
Ngikukhumbula nginomngani wami babiza ngo Easy T ube ngu DJ odumile kwaBulawayo endaweni esifana nasePaparazzi nabo Visions ebewaziwa kakhulu khuliswe uye entweni yoku DJ. So far umculo wami abantu bawuthakazelele kakhulu kunama radio station amaningi la eSouth Africa bawudlalayo. Kufana Love and Life seyifike ku number 1 on ama radio station ase Botswana nala South Africa.
Kosela iluzi kubalaleli abafuna ukuxhumana nawe bathenge phela ingoma zakho.
Abalaleli ngicela ningidinge ningithole lapho kuma social media ku Instagram nizofuna u D-Rock SA, so D underscore rock R-O-C-K underscore S.
Lo ke umculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi ngu D-Rock esiqabela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngisithi nibe lempela nsonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.